VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 19 kuzibandlela 2020 ngoGivedube. Endabeni zethu lamhlanje, izulu elisikhukhula libhidliza izakhiwo ewange.
Mina ngihlala ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lifuna ubusuku bonke, but lazoba serious ngama-5 AM at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza amafulashi.
Bathabe okumangalisayo asebethole indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Kujabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo, lokho engizama kuphethula but kuze kwavuma njengoba sengikhona lapha sengizoqala ukufunda kusasa.
Akuqedakali okwenzakala ezikolo ngesikhathi abanye ababalisi bekhalala umsebenzi.
Okusezikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi babhidlizelwe izindlu zabo, balahlekelwa ukudla lempahla etshiyeneyo ewange ngomgqibelo kuze kune izulu lesikhukhula. Abakhulume lentatheli izindaba zomsakazo weStudio 7 bathi kabazake balibone izulu eliningi kangaka ewange eline amanzi angena ezindlini akhukhula impahla lezifuyo ezigoqela inkukhu, imvundla lezinye. Kubikwa ukuthi akula muntu obulewe lizulu leli. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lohlangothi olubona ngokuhlenga abasengozini olwe-Civil Protection Unit ebikwa ukuthi sizama ukunceda ababhidlikelwe yizindlu. Omunye walabo abalahlekelwe yimpahla nguNkosazana Sophia Munkuli ohlala ewange.
Mina ngihlala ewange endaweni yase number 3. Izulu line okuyisimanga ukuthi laqala lifuna ubusuku bonke, but lazoba serious ngama-5 AM at 10, okokuthi in 3 hours laqala ukwenza amafulashi langena ezindlini ezise number 3. Then endaweni yase number 1 khonapha ewange lakhukhula izinto eziningi, ama-properties endaweni okuphaka usema-eni langena phakathi kwezindlu ukuthi lalifika kuma-window levels, people lost so much property. Then endaweni yasema-F e-number 1 again lenza into efanayo. Endaweni yasesendela then lase-DRC eMpumalanga zeliliningi kakhulu kokuthi asizake sibe lezulu elinjalo endaweni yase-1.
Lina-ke alizange likhukhulelwe impahla lokunye okuthiyeneyo?
Impahla zaba damage ngoba kweyethu indawo izulu belinyetha, ingena phakathi endlangi iminyango lebivaliyeke, ingena ama-properties amaningi abemanzi aphula labo. Thina ilakhethi ukuthi sihlezi angazani ngaphezinyana mbijani, but laba abasezindlini ezisephizandathi abahlezi ngaphansi impahla eziningi zakhukhula.
Pho-ke ukudla kwenu akuzange kuchaphazeke?
Njengokudla lapho yikho lapho kwaba buhlungu khona ngoba yonke into yayimanzi nje. Uma sikhuluma ngokuthi window level, angiyahle libona ukuthi lobo kwali kitchen unit kungathiwa window level siyalisika ngaphi lapho esisiwa khona ukudla. Ukudla okuningi kwaba 4 years sivele kakhulu sikhala eZimbabwe lapha, sikhala ngemilinio impuphu yonke nje sikhuluma sinje. Le mpuphu yakhona ayitholakali lezitolo, sesibonga ukuthatha yona le sizama ukuthi sifomise sigoqozele abantwana ukusibeli.
Akula bantu abalithembise ukuthi bazalinceda yini?
Akula so far, especially number 3 akula ngisho loyedwa simbonileyo ofikile ngisho lezindlini esihlala kizo ezekhampani. Ngisho bona bekhampani ukuthi beke bebuye bezobona, they just went kuma-areas anjengabo number 1 lakulapho kuseduze le-town khona, but thina esingapha kuma-compounds lapho esihleli khona kubomakhwikha akula abafikileyo, just we come and check.
UNkosazana Sophia Munkuli isakhamuzi sewange. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thulani Moyo osebenzelana lomela iwange central edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele.
Le ndawo sibili ezimbalwa ezihlaselweyo kumbe ezibe affected
ngezulu leli elikwanise ukuna izolo ngathi izulu leli liqalise phakathi kobusuku ngama-2 kwaze kwakusa lokhu elingadakisanga kumbe lingamanga ukuthi lini kwasekusiwa le ndawo lapho abantu izindlu zabo zigcine zisiwa lama-flat ezikhangelele njengokuba e-number 3 esingathi kusemakhwikha le-number 1 okuthiwa kuselwendulu le-mpumalanga okuthiwa kuse-DRC le-senderera yizindawo esingathi yizo ezi-most affected ngama-flat lawo.
Singathi ke abantu bangapi khonapha nxa sikhuluma ngokuthi kulomonakalo nje?
Abaningi basusiwe kulezi izindawo ngoba vele bezingasayenzi ukuthi batholakale behlezi kuzo. Bayabuthaniswa endaweni okuthiwa yi-guest house. Yikho lapho abakhona okwakathesi besadingela ukuthi bangahlaliswa ngaphi, besazama njalo ukuthi bancediswe ngendaba yestafu nangendaba yamanzi ngoba i-property yabo eningi ihlangane lomonakalo yaba damage ngokuthi okunye kwangikhona kabasakwanisi ukuthi baku-recover.
Singathi nxa sukhangela-ke ezokudla lapha pho-ke kukhona ukudla elikucelayo yini kumbe kulabanye abantu asebebanikile?
Ya, thina njenge-ofisi ka-MP sizamile ukuyingeja ama-local authorities, amakhansela akulezo indawo okusho ukuthi labo sebeyenze okuthiwa yi-public appeal eyama-donations ku-community ukuthi laba bakwanisa ukuthi labo baphose okuncane bangakwanisa ukuphosa ukuthi sikwanise ukuthi sibadingele something. Kodwa lami ekuseni ngikwanisa ukuthi ngikhulume lo chairman okhangelene le-Civil Protection Unit, CPU, owalapha e-Wangate District. Wasesithi labo basayenza i-statistics zabo le-report ukuthi ba-activate i-ofisi yabo enkulu eseHarare ukuthi kwenzakali ukuthi after that report abantu balethwelwe ukudla through yena leyo i-ministry.
Kodwa-ke okwamanje nxa abantu begcine khona ngale pho badlani?
Ya, yikho engathi okwakathesi kulobunzimanyana ngoba akukabi le proper guarantee yokuthi singathi hhayi ukudla kwabo babe kuthola endaweni enje. Yindaba nje yokuthi hhayi laba ababesike khonapho labo befuna ukuncedisa labo bafika baphose kumbe bachiye kuncane kodwa asikabi le proper system sibili esingathi isikhona eyokuba supplier ngokudla.
Umnumzana Thulani Moyo usebenza eofisini kamnumzana Daniel Molokele omele iwange central edale lephalamende. Sebeyitholile indawo yokufundela ukuba ngabongi labongikazi abanye abancediswa ngabantu abambalwa abenza ukuthi bahambe eHarare lapho ukuhlolisiswa khona izifundo zabo njalo lokuzimisela ukwenza umsebenzi wokukhangelana lapho ezigulayo. Kwakulabantu phose abafika 100 ababefuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi kodwa kukhanya bebalutshwane abathole indawo ezibhedlela ezibalisa impilo iChitungwiza lezinye. Abantwana laba bancediswa ngumnumzana Decent Collins Badila, umnumzana Michael Ndiweni, umnumzana Mlungisi Dube labanye ababambisana ngendlela ezijeneyo. Omunye wabaphumeleleyo unkosikazi Lindelo Gumede.
Ongenisenoleyazimthabe kakhulu cause finally ngizangibengathola ithuba ukuthi ngithole i-opportunity yokuthi ngiyenze ukufunda. Amuni ngikhona ngisebenze nzima. Ngathi ngithole i-opportunity yokuthi ngingenisele indawo. Ngangazama ngo-2018 kwenye kwaseyila abangaphumelela. Ngazama 2019 finally ukuthi ngaphumelela like this year ngo-2020.
Omunye njalo nguThembuluwo Moyo.
Ngijabulise kakhulu because vele ibiyinto akade ngifuna kakhulu leyo. Lokho ngizama kutifula but kuze kwavuma. Into kade ngikhona lapho sengizoqala ukufunda kusasa. Ngijabulise kakhulu sibe.
Singathi waqalisa nini ukuthi uzame ukuthi ungene kukhonokho?
Last year November laphana kuphuma i-intake yakhona ngikho kuqala kwami u-aplaya. Manje into ekathi ngizimela ukuthi bengela ama-resources oku-aplaya okungiya ngama-bundles lolwazi lwakhona ukuthi ku-aplaya njani le mali ngisiya kuma-interview ikho isikhathi ngincediswa ngokubhadila lo mlungisi.
Kodwa unkosazana Debra Chuma uthi kwehlule.
Kuyehlule ngathi ngihlangane nama-challenges amaningi nje but hayi sebesincedisa. Noma ngikwanisile u-aplaya but ngingasathola ngendawo but hayi bebezamile sibili ukunceda.
Singathi wahamba kulokhu okuthiwa ngama-interviews?
Ngahamba.
Waphumani khonapho?
ama interviews ya ikuthi sahambe kupeni bebethethiwe ngabo ekupeni ngabo half seven but then sasuka sesiqalise ama interviews sokulate ntambama ngabo 3-4 sasesidiniwe lathi kwakungasahambi kuhle ngapha imbuzo yangikhona kwabuye enye imbuzo esasingayi-expectanga nganikho lapho kwaba nzima khona khona ngale kuma-interviews angikhona.
Umnumzana Mlungisi Dube uchasisa ngokwenzakale uhlelo lokunceda abantu abafuna ukufundela ukuba ngabongi labongikazi.
Abantwana abangafika i-150 ukubana be-apply be-submit ama-applications abo. Kubantwana laba abangu-150 kwasekubizwa abantwana abafika 50 kuma-interviews. Basebehamba kuma-interviews abanye baya e-Parirenyathwa abanye baya e-UPH kobulawayo. Ku-50 zenezo ezahambayo kulabantwana abafika 19 esibaziyo ukubana batholile izindawo zokubana beqale izifundo zokuba ngomongikazi.
Uthi bazaqhubekela phambili benceda bonke abafuna ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kweleZimbabwe.
Sikhangelele ukubana kuqhubeke kuncediswana sibatshengisa lapha ezinye indlela abangakwanisa ukuthi labo beziphilise ngazo kusenzakala lokuthi sibakhuthaza ukubana befunde ama-skills esingathi akhona these days anjengabo-coding lokunye okwehlukeneyo abakwanisa ukuthi bekufunde online.
Abantu abadabuka emathebeleleni leNkabazwe bakhala ngokubandlululwa kunhlelo zikahulumende ezijiyeneyo. Sokule viki kuvulwe izikolo, abazali abaningi bekhonona ngababalisi abakhalala umsebenzi besithi bafuna iholo elikhuphukileyo elihambelana lesisindo sedola leMelika. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu bengafundi abantwana kusukela ngeviki ephelileyo kulandela ukukhalala umsebenzi kwababalisi, njalo abanye abazali belokhe behlutshwa yikuswelakala kwemali yokuhlawulela izifundo. Ababalisi abaningi abafundisa izikolo ezisemaphandleni bathi kababuyeli emsebenzini ngoba kabala mali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele abanike imali elesisindo esihambelana ledola leMelika ukuze babuyele emsebenzini.
Nje singathi siyakhangela ezikolo eziningi akulabantu abahambileyo emsebenzini kungoba bengakatholi isixwayiso esiyiso ke abasilindileyo kuhulumende esokubana imali yabo izabhadalwa ngedola leMelika kumbe nje njalo ngesilinganiso sebhanga ukuthi namhlanje idola lamali eleMelika lithi malini. Lokho kahulumende okuthi yena afake icushion sikwalile njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sathi thina asifuni ukuba uhulumende belokhu esicila njalo nje item mayiqala, sifuna enze okufaneleyo.
Lokhu kusekelwa ngumgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Sukoluhle Ndlovu othi kabone ababalisi bebuyela emsebenzini ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Lapha sikhangela ngodaba lokungavuli kwezikolo kwamatitsha ngenxa yokuthi bayangunguna ukuthi iholo labo liphansi, njalo imali bacine ukuhola kungo-December mhla ka-17. Ababalisi abaningi abemaphandleni bayehlulekile ukubuyela ezikolo ngoba intengo yokugada amabhasi bebuyela endaweni zomsebenzi yabo ikhwelile kakhulu, behlulekile ukuthi bahlanganise leyo mali.
Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi iholo eliphindiweyo, njalo le mali efika amakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu amadola eZimbabwe eyokubanceda ukuthi bahlawulele indleko zabo ezitshiyeneyo. Isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi bese sikhuphulelwe iholo layafika inkulungwane ezedlula kancane ezintathu zamadola eZimbabwe, i-3033 ngenyanga. Izisebenzi zikwalile lokhu zisithi imali le kayenelisi indleko zabo. Lokhu sokuthiye abazali bethithibele ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabakhathazekileyo unkosikazi Nozipho Ndimande isakhamuzi sakobulawayo.
Osesikolo kunzima kakhulu, khathesi abantwana bashonela ukudlala kulalothi abalufundayo. Nxa kusasa sesikhala nge-pass rate ukuthi khona iphansi kakhulu, kumele sibekwazi ukuthi kusukela ngaphi. Ngakho kufanele ukuthi uhulumende angenele masinyane kulokhu. Imali yokuthi sibahambise ama-private school khathesi vela silayo. Number o-20,000 ngetem eyodwa siyayihola ngaphi silapho eZimbabwe.
Unkosikazi Pelino Moyo laye uthi uphathekile ngabantwana abangafundiyo nsuku zonke.
Ngiphatheke kabi. Into eyenzakale ezikolo la, zivuliwe izikolo, but akulasayini ukuthi izikolo zivuliwe kuyafundwa or what. Abantwana behlezi phandle, lo umisi wabo wawo obafundisayo kakho, asazi ukuthi kwenzakalani, kuyafundwa kufundwa.
Omunye njalo umzali okhala ngokwenzakala ezikolo unkosikazi Sikhunjulwe Ndebele.
Udubo lwamatisha lukhona kakhulu lapha koBulawayo. Abaningi ababuya ezikolo, abanye ababuyile bakhona kodwa abantwana abafundi vele kunzima. Ngabe ifiza uyibhadalela ifiza ngikhona le durayo noma even i-government ithe bengayo khwezi ama-prizes kodwa ama-school fees akhweyile vele abasebenzisa ama-school fees last year.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo bakahulumende ababona ngezemfundo. Akwaziwa ukuthi okwenzakala ezikolo kuzaphethwa ngani. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Sike silethulele ezamasiko.
Sinana masiko
wenzi umandla
lobaba mkhulu babelo bola
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo namhla siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kambe uhamba njani ezindlini nxa umama seya kuthi usehlalele abantu bakhe kuba sekutheni ngilo baba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu lo mama usakhile liline umadube la ingcwethi kwezamasiko esintu
ngavelizwa umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha senjani labantu abantu uyabe uvele usubona ukuthi akusela ukuthi uyalungisa kumele ukuthi noma usuka hamba lengane yakho lapho uzalalise khona dlana lengane zakho ungalalise isiqu somuntu wahomileli imizila 1-1 iyaye ingathamazilila ungathi ngizahlayela abantu abamhlayela ukudubeka zahlayela ukutshaya hlayela ukuhlukuluza phuma hamba yela ilungelo lakho leli lungelo labantu bakho ikusasa yabo isezandleni zabo.
Ye baba Dube, akuvame kanganani-ke emadodeni
abantwini besilisa ukuthi ade sengihlalela abantu abami? Kungaba khona kodwa kakusimvama. Abantu abezwakala kakhulu bekukhuluma lokhu ngomama isintu siyatshona dakala koDube sineviki abadlala nxa kwakuphuma lawo magama kwakulento eningi eyabe sisenzakala ikakhulu ngakhuluma isintu esizikileyo asithi ekhaya lapha sokuphila laba bantu sokuze kwafika esibangeni sokuthi engxenyeka kuselela nguvo enza thwaya ekhaya la. So umama lo ngaye ngabe sesizilebe ekhaya sesihlalele ekhonkwana ngiye lo sesithi ngihlalele abantu abami ngoba okunye okukhulu okwamsusa kwabazazabuye lapho esikhathi sesihlala babuya bekungasekho angalikhupha lelo lizwe ukuthi lapho sengizihlaleleleni abantu abami. Ngisinti ukuthi sathi la magama samanye azikileyo ayabe nje ezekelisisa izinto kodwa ekhuluma okuthikeleza kodwa liqiniso liyabe kuleli hlupho umama ngayithinta ukuthi yena kwesinye isikhathi ngakulokuhlukuluzwa kwesinye isikhathi ukuthi usutshaywa ngidida nangidi asutshaywa kade besengibuza ukuthi phuma nje ukuhlala kona kuhlale abantwana kakulo kuhlala utshaywa kokuphela ukhonapho usihlalele abantwana utshaywa physically sivini ngawutshaywa akulesi sizathu sokuthi ngathi yena ngihlalele abantwana ngoba kambe ukuthi isikhathi angithi kutshaywa lokhu kungakufaka engozini yokuthi imali kumbe ufe. So abadalini ezilini babekwazi ukuthi kuyabe kukhona okunye osekufinyile phakathi kwalaba abantu ababili omnye umama uzakhulumela agama lokuthi mina hayi lapha ngizesengihlaleleni abantu abami uyabe sitsho sikhombisa kokuthi hhayi okuningi elingakukhumbula ukuthi empilweni umuntu wendileyo abantu abahlezi babili bedadeni kukho mina lapha kimizeleka kusekho kuze kuswelekale nokukhulisana kuhle bese kuhle kuthatha yonke into but akusakhulisani kuhle akusembathwa ndawonye akusathini data kuthi ukuhlale lapha kusithi sengihlaleleni kwabantu abami bekuthukisa abantu abami.
Ye igqiba khonapho-ke Madube phosela ukugcina mama.
Asihlaleleni bona abantwana ngesizathu esiqondileyo kodwa nxa kuyisizathu sonso sokuthi siyahlukuluza ezindlini ngokuthaya nezami domestic violence hayi hamba angishiya abantwana into ngumama uyalwa uyavuka alwe nabantu abakahambe labo.
Ye vala khonapho baba Dube.
Hayi ngaba kuhlukuluzwa umuntu ongumama ehlukuluzwa lokhona ukuthi thina ukuhlukuluzwa komzimba ngokutshaywa nangokuthini angiboni isizathu sokuthi ngathi ngihlalela abantu abamunye yabule kufika uluzwa yikho ngitheni naso isikhathi zakhona udimala kumbe ukhine ufihla kungangcono kwesinye isikhathi nxa umuma ususekele sizathu sokuthi zokuhlezi ngokufika uluzwa physically suka labantu abakho labo bathanda kangaka besihlala laphana baningi abantwana abantu abakhulayo baphelele besihlezi lo mzali ongumama laphana abakhulise kuhle abantwana bathele babe ngabantu.
Ye, sithathele lithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Ye, sithathele lithuba ukuthi mbonge umama uSakhile Liline uMadube. Asihlanganini singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ye, womanje ke sike singene kwezabatsha.
Yebo 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 thara somuhle simpapo muhle ikudiba nokuhlelo labo sakhulayo ngingumichael hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinasu sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo lapho okulaba balisi abatshengiselayo betshengisela iholo abalitholayo sikhangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama-tuition fees khanya ngani abalayo unjani but
ya ngiyabonga but wami kunjani
hayi mina ngiyaphila awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokho okwenzakalayo ngasema-primary schools njalo ama-secondary schools
lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality. Iquality education iya-include izinto zokuthi balisi layo ebekwanise le-energy ele-passion. So kunzima ukuthi sithole iquality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo. Khonokhu kuyabulala education system yethu.
Ubona ngani okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo?
It completely destroys into enaleyo ukuthi lilungelo. So ilungelo leli limiswa into ezithiyene. Number one, qalisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo. Number two, sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa. So konke khonokho yizinto ezenza ukuthi as education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students.
Ubona ngani izinto ezifana nalezi zizathinta na ikusasa lelizwe?
Lele qiniso ngoba lapho esesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology. Abanye abantu sebephupha ngokuyafika e-space but thina ngeke siphuphe ngokuya e-space ukuthi sizabantwana abangakayi esikolo. Yanti uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa nxa sibulala i-education.
Njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane uyasebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho, abazali kanye labafundi kumele bayenzeni kusiyafika lesi sikhathi?
Lesi isikhathi esimqoka elizweni lethu ngoba this is one of the biggest crisis sake saba nayo elizweni lethu eZimbabwe. Ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyalayo. Akula muntu oyedwa o abantu abalutshwane abangahlala bethi banama-solutions elizweni lethu. Mina engi-encourage abazali bekwenza ukuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe ne-stage siyenze ama-decisions lohulumeni. Ngoba uhulumeni acasa ukuthi yena uyazisebenzela kusho ukuthi kasasebenzeli thina, sezisebenzela yena ngoba thina suba-included. Nxa umuntu elitha ukuthi ebeyi-representative kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu. And also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiative kulenye i-case study engangiyibona eye-Kenya ukuthi baqase ukuzibhakhela bona bezenzela ama-community abo ama-assembles abo bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people. Konke khonokho yingama-modules esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community ibe ne-power.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana, phosela amazwi akho
ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu. Isikhathi esinzima elizweni, abazali bayahawula, abantwana bayahawula. So kuyisikhathi sokuba it needs abantu abaresilient eZimbabweni and it needs ukuthi sithathe action njengabantu simele ilizwe lethu.
Mhm. Hayi, siyakuzwa mnumzana, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula.
Siyabonga, thank you so much.
Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @bigmy3bigmyke3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ku-Facebook kukhasi lethu elevoa Ndebele. Kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikhove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Yoko manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Zoku isikhathi sohlelo vuselela umoya, igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibonga labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizakhumbuzana ngendaba yomuntu opheleleyo ogcweleyo, ukuthi kuselakalani empilweni yomuntu ukuze abe ngumuntu okuthiwa uphelele. Sizafunda encwadini kaLuka chapter 2 iverse lika-52, lapho kuthi khona uJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Amazwi la asibonisa ukuthi umuntu ukuze akhule aphelele kuleziqu ezine kumbe inhlangothi ezine okumele umuntu abonakale ukuthi ungumuntu ngazo. Njengoba kusitsho lapho uJesu wakhula ekuhlakanipheni, lokho kutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukukhula kahle kumele ahlakaniphe. Ukuhlakanipha yikwenza izinto ezithengisa ukujulisa ingqondo lomkhulu. Yebo, siyahamba ezikolweni, siyahamba lema-university, siyangena imihlangano lezikolo ngendawo zokufunda ezinye ezijiyeneyo ukuze sithole lokho kuhlakanipha. Kodwa ukuhlakanipha okukhulu yilokho okukhona emuntwini ngamunye ngamunye. Baningi abantu abahlakaniphileyo abangazange baye ema-university, abangange emakolishini, sendlula ezikolweni abanye kabayanga, kodwa bahlakaniphile ngobana bahlala phansi badulisa ingqondo zabo ukuthi kambe nxa izinto zinje zingenziwa njani. Yiko ukuhlakanipha khona lokhu, bekukunanzelela ukuthi izinto zifuna ukukhangelwa ngelihlo ngobuchopho obujulileyo. Naphezu kokudinga ukuhlakanipha, kumele umzimba womuntu uthole ukudla okuyikho okwenza ukubana umzimba wakhe ukhule, ngoba kulamuntu ongaphila engadlanga. Okwesithathu, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni kuNkulunkulu, wakwazi ukuthi impilo yomuntu njengoba wayephila njengomuntu emhlabeni, kuqakathekile ukuthi impilo yomuntu ixhumane loNkulunkulu, amkhonze, amazise, azame ukumzwisisa, alandele leziqondiso zikaNkulunkulu ukuze athole umusa emehlweni kaNkulunkulu. Okwesine, kuthiwa uJesu wakhula nasemtheni ebantwini. Lokho kutsho ukuthi uJesu waba lakho ukuzwisisa ukuhlalisana kuhle labanye ukuze kube kuthiwe umuntu ophelele. Kodwa-ke siyakwazi ukubana xa siyaphila emhlabeni zikhona izinto ezingenqabela ukuthi umuntu akhule. Mhlawumbe aswele khona ukuhlakanipha, aswele khona ukudla, aswele khona umsa wokuzwisisana loNkulunkulu, aze aswele ukuba lo musa kumbe abe semseni kwalaba akhulelayo. Kuqakathekile izihlobo zami ukuthi ngamunye ngamunye nanzelele ukuthi kathi sifilela ngaphi ekukhuleni kwethu kulezi iziqu ezine. Ukuhlakani bangitshilo yiloo lalowo olengqondo esebenzayo ngayijulisa thi nguhlakanipha, ingabe yini ayenzayo, azibuze ukuthi lokho engikwenzayo kuyikuhlakanipha yini. Xa umzali phandela abantu abakho ubanike ukudla ukwenzela ukuthi lokuhlakanipha lokhu okukhulunywayo kube khona kubo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova olungileyo,
sithanda ubonga isibo zempilo esinazo sinike ingqondo ezidinga ukuhlakanipha sinike okwaneleyo njengoba lo mthandazo wenkosi usitsho ukuthi sibe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla uhlale lathi sikela manje zobona phakathi amen.
Siyabonga kakhulu ke Ntukameli Nkomo. Asihlanganeni ekuseni kusasa uhlelo olufanayo. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngoKeeps 2.